lusuku oluqhakatheke kakhulu njalo ukuba khona kwalo kuveza ukuqhakatheka kokuthi abantu kabatholiswe ukudla ngokufaneleyo ukudla okwaneleyo yabe kulusuku okusikhangelele ukuthi inkokheli kube lilanga lapho ezigolombeka khona kumzwangedwa yabo bahlale phansi bazibuze ukuthi ngalolu suku ngalunakanwa abantu bakusiphi isimo indlala ibhahile inje abantu kambe bakuthola na ukudla akube lusuku oluthinta unembeza wabakhokheli siyathemba ukuthi bathethe lolu suku abazange bayekele ukunakana ngalo baluthethe banakana ngendlala ebhahileyo lokuthi yiphi imizamo abayenzayo njengezinkokheli ekuboneni ukuthi abantu bayatholiswa ukudla.
I-WFP ithi iyehluleka ukuthola imali eyaneleyo yokuthengela abalambayo ukudla. Kambe lokhu kutshoni kuZulu weZimbabwe ohlaselwe indlala?
Baningi amazwe adinga ukuncediswa ngokudla. Angeke yathatha imali yonke layo kumbe engakusebenzisa ukuthi izonceda iZimbabwe kuphela. Kuyasweleka ukuthi sikubone njengabantu beZimbabwe ukuthi umhlaba wonke ubhazalele phakathi kwaleyindlala. Njalo akumelanga sithembe kuphela inhlanganiso ezifana naleyo, kodwa uhulumende yena ngokwakhe kumele laye abone ukuthi udlala iqhaza elikhulu kakhulu. Kuthi ke inhlanganiso ezinjengabo World Food Program zibe ngezokuncedisa imizamo ephezulu eyenziwa nguhulumende ekuqedeni indlala. Njengenhlanganiso eyabe ikhangela umhlaba wonke, kuningi okwenzakalayo emhlabeni, kulezimpi kwezinye indawo, kube Ukraine kuyaliwa. Kungakho ke kule mali eyabe ithathwa iyencedisa ukuthenga ukudla endaweni ezifana lazona lezo. Kungakho ke kuyasweleka ukuthi lanxa silambile sigalula phakathi kwendlala, sibone ukuthi hayi lanxa bengenelisanga ukuthi basincede ngokupheleleyo, kodwa imizamo nale emncane abayenzileyo iyabongeka. Uhulumende nguye okumele adlale izinga elikhulu ekuboneni ukuthi abantu ababulawa yindlala. Kuzaba yinto enzima kakhulu, ikakhulu ebantwini bemaphandleni, lapho abavele bephila ngokulima, abangela msebenzi khona, kungela ngendlela abangathola ngayo imali ngaphandle kokuthi balime umhlaba wabo emasimini.